sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyathi banazihlobo ngezindaba zakusihlwa. Ngithathe leli thuba lokubonga uLessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Ntulikazi 2023 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlakumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka.
Abenhlanganiso eye-United Nations Population Fund bathi phakathi kwamantombazana Africa phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane, abayisilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini ngabaphakathi kweminyaka elishumi lathobamu neminye yokuzala 10 to 19 years. Ikansili yakubulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zaleli dolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni. Abezanu-PF babikwa besithi baza basusela amanqe abazavotela abamabandla aphikisayo agoqela iCitizens Coalition for Change kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Amalunga ebandla leZanu-PF akhakazela ukhetho olukhulu oluzayo ethule ugwalo olulamagama abavotayo ole-voters roll. Batshela abantu ukuba bayabazi munye ngamunye njalo balenombolo ezilothwe emaphepheni okuvota ukuze kwenze kube lula ukuba bebone ukuthi bavotele bani kukhetho lolu. Batshela izakhamizi ukuba abazavotela amabandla aphikisayo bazabulawa kumbe basuswe esigabeni abahlala khona. Batshelwa njalo ukuba kumele benze konke okufuna zinkokheli zomdabu. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uthi akumangalisi lokhu.
Konke lokhu kuyabonisa ukuthi ZANU-PF izenzela umathanda phezu kwabantu baseZimbabwe. Kanti njalo kumalanga amabili adlulileyo i-team yethu bi-campaigner enkulumani kuwa 22. Ama-tags eZANU-PF abuya futhi ezama ukuba disturb, kodwa ke i-team yethu njengoba likwazi ukuthi iMthwakazi Republic Party is a revolutionary and a radical party ayizange ivume ukuhlukunyezwa iZANU-PF. Iyenelisile ukumelana layo iZANU-PF baze basuka bahamba laba kade bethunywe bezoganga. iZANU-PF vele is a violent party since its inception in 1963, kodwa lokhu yazokubonisa ngo-1980. Lizakhumbula ukuthi ngo-1980 kukhona izindawo ezithile iZANU-PF eyayihlukumeza abantu isenze violence kakhulu kuMashonaland East West mangaphambanisi, okwenza iZipra intelligence yaze ya-alerta ubaba uJoshua Nkomo okwawugoqela uLookout Masuku ubaba uDabengwa, bemtshela ukuthi hayi ngale kwezindawo eMashonaland abantu bayachaya. Ubaba Nkomo wathi uzoku-addressa lokho lolo Soms. ukhetho kuleya ndawo lwalungasoze luvalwe kumbe lwenziwe, kodwa okwalandelayo ukuthi ukhetho lwaqhubeka kunjalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uhulumende kumele avimbe ukukhahlanyezwa kukaZulu.
Uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti ke uhulumende ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla. Okwesithathu njalo kumele ke inkantolo ke zigwebe kabanzi kanzima kabuhlungu labo ke abaqhuquzela njalo abenza udlame lokuthusela abantwana beZimbabwe ukuthi bangakhululeki ngalesi sikhathi sokhetho, ngoba ukhetho kumele lukhululeke ngesikhathi abantu besakhankasa, kumele lukhululeke ngelanga lokhetho, kumele lukhululeke njalo ngemva kokhetho ke kumenyezelwa ukuthi onqobileyo nguphi. Kuhlale kunjalo kulokuthula.
Umnumzana Joseph Juma okubanja leZanu PF uthi uyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abakhona abanye abantu abasuka begangi, siyakubona kuyenzakala indawo zonke. Abanye abe-TPC babuya begangela abeZanu PF, labanye abeZanu PF bagangela abe-TPC. Okumqoka okumele ukuthi ngabe sikhuluma ngakho vele njalo okumele lina intatheli zendaba okumele likugijimise kakhulu yikusola yonke into enjalo eyenzakalayo. Sifuna ukhetho olokuthula, sifuna ukhetho olomanyano, sifuna ukhetho oluzayenza ubana nxa siqeda sibe kwazi ukwakha ilizwe lakithi, siyakhe umkhonomi wethu, hathi lokho esikubonayo okobudlwangudlwangu okwenzakalayo.
Kwezinye indawo ezinjengemwenezi, abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo batshise imota yoncintisa ezimele, batshisa leminye imizi yabalandeli bakhe. Umnumzana Efoti Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi zinengi indlela zokunqabela udlakela lwezombusazwe.
Into ezidingakalayo ukuthi kuvinjelwe ukuthi abantu bandise ukuthi ukhetho lube le-violence, lube lokuhlukumeza abantu, yukuthi abantu beZimbabwe bona ngokwabo bakwenze kucace ukuthi noma umuntu engabatshaya noma engabethusela asoze bamvotele, bazamncitha ivoti, bazamncitha amandla. Kwesibili okuqakathekileyo ukuthi i-SADC, i-African Union, amazwe omhlaba wonke jikelele kwenze kucace ukuthi oza ngqoba ngokutshaya abantu, ngokwethusela abantu, umphumela yokhetho asoze bayamukele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze kaningi-ningi uZulu ukuba akakhansele ukhetho lwalonyaka ngokuthula. EleZimbabwe lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uphenyo olukhutshwe ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund ngohlangula lonyaka luveze ukubana phakathi kwamantombazana afika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane, abayisilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21% bephakathi kweminyaka esukela kwelishumi lelishumi lathoba munemunye between 10 and 19 years. Amaivis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabe UNFPA emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo e-Arundale Office Park eHarare emkhosini wokwandulela ukunanzwa kosuku olukhangela inani labantu emhlabeni jikelele olwe-World Population Day oluzonanzwa eZimbabwe mhlaka 27 Ntulikazi. Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe uDr. Gulnara Kadrakulova uchasisa ngokuqakatheka kwempumela yophenyo lwabo lwalonyaka oluphansi kwesihloko esithi 8 billion lives, infinite possibilities, the case for rights and choices.
This year report analyzes the development and trends in world population and demographics.
Umqondisi wenhlelo zokuhlela kuhle imuli ku-UNFPA uDr. Edwin Mpeta uthi bona bacela uhulumende weZimbabwe ukuthi engezelele uncedo enhlelweni zokuhlela kuhle imuli.
Last year the government invested $1.5 million to procure contraceptives. This year also They have already initiated a process of procuring another batch of contraceptives worth about $1.5 million, which is very commendable. What we want now is the government to be increasing so that gradually they take actually the bulk.
Ngomnyaka odluleyo, uhulumende usebenzise $1.5 million ukuthenga imithi yokuhlela imuli. Kulo umnyaka useqalile uhlelo lokuthenga enye imithi yokuhlela imuli ebizaphose i-$1.5 million yamadola asemelika, okuyinto encomekayo kakhulu. Esikufunayo manje ukuthi uhulumende angezelele ukuze kancane kancane athathe ingxenye enkulu.
I-Studio 7 kayenelisanga ukuthola imbono yogatsha lwezemali edabeni lokwabela imali zokusekela inhlelo zokuzilondoloza phansi komanyano we-International Conference on Population and Development. Njengoba esinye isiphathamandla kulolu hlangothi, uMnumzana Mthengwa, ethe akavunyelwa ukukhulumisana lentathelizindaba. UMnumzana Efidlela Ncube, owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA, upha umbono wakhe ngempumela yophenyo lwabe-UNFPA.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka. Abantwana bayachadiswa bebancane, bayadlwengulwa, benziwa konke lokho ongakukhuluma. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo ngokuba siyafa isizwe nxa kusifa abantwana. Bokungayekelwa abantwana bafe ngalendlela, bazithwale ngalendlela, kula lapho kuyiwa khona. Kakuthathelwa amanyathela aphangisayo ngokuba kuyonakala.
Okunye okwethulwe ngabe UNFPA ukuthi phakathi kwendlela zokuhlela kuhle imuli ezikhona, abesilisa babikwa bengafuni ukusebenzisa indlela yokuquma imithambo eye-vasectomy. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, ulandisa ngezinye izizathu ezenza abesilisa ukuba bathikaze.
Ngamafitshane, isevisi leyi ayikho duzani labantu, njalo futhi abantu abaningi kabazi lutho ngayo, njalo abantu ama-side effects ayo kabawazi, njalo bayawesaba ngoba i-procedure edinga ukuthi umuntu angene sibili kiyo esele sure lokuthi kasoze aphinde atshintshe njalo ingqondo.
UNdebele uthi kubuhlungu lapho okuvezwe yilolu phenyo lwabe-UNFPA ukuthi luyakhula udubo lokukhulela kwabantwana bese sebancinyane kakhulu.
Mhlawumbe okudingakalayo njengesizwe yikuthi sibonisane, kube le ndlela yokuthi abantwana kukhulunywe ngalabo masinyane, abazali ukuthi bakhulume openly labantwana, babafundise indlela yokuziphatha.
Abe-UNFPA bathi eleZimbabwe lidinga izigidi eziphakathi kweziyisikhombisa kusiya kweziyisificaminwembili 7 to 8 million zamadola emelika ngomnyaka yokuthenga imithi yokuhlela kuhle imuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikansili yakoBulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladini zalelo dolobho okungekho emthethweni, ikakhulu ku-5 Avenue, okusobala ukubana bavela kwezinye izigaba zelizwe, njalo abahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wakoBulawayo, uMnumzana Mlando Ncube, ongukansila kaWard 1 enzikini yaleli dolobho, uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayatshaya amapholisa kamanisipala engazama ukuwaxotsha. Isikhulumeli samapholisa aweZRP u-Assistant Commissioner Paul Nyati usanda kutshela iStudio 7 ukubana abalalwazi ngokutshaya kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa batshaya khona intathelizindaba kule indawo ngeviki edluleyo, zizama ukukhuluma lalabo ababexabaxabulwe ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansela Mlando exoxa kabanzi ngalolu daba, losithandekile Mhlanga weStudio 7.
njalo laba bantu sizibe nje bazonze izifuna mthetho babuya lapha wabezela khona kuma khona le ndawo nabo bathethe khona ngashiya yakobulawayo bethethe lo omela ofuna ukumela izalo PF kudayile parliament ebulawayo central ukuthiwa ngucharuka uthola ebalayini silokofana ebafaka emgwaqweni ukuthi bebloke imigwaqo besebesiba izikiyi njalo lo nyaka labantu bagijimise amapholisa ekhansila ukuthi omakokoko eyasethusayo ukuthi sokubona sebegijimise amapholisa ekhansila sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila amahlanu sibili aze ayaphinisa abhadale kubheli ekani silidorobo so vele nabantu abangalimanga nje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu p f likujayele khona
nxa sithi ibandla lezanu p f sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu p f njalo bathini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi wazama bamehlula ngoba bamtshela utsharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisanethi shona utsharuka ukuthi awuya kuzotora burawazi ilibala alisebenzisayo ubabuswanda uyakwazi yaze yadiscussa nithi ku-joint operation command at provincial layer chaired by the uminista umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lisi bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwelihulo welizwe mina uSibanda ngiyamsikasibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda ubulawayo akava umuntu ubulawayo afkulaa amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi kulaleli dorobho
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu p f umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlwangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokhu njengekhansili
ngabantu phela ukuthi osayipholisa likamani sparati wabotshwa yini wayi bona bengabantu khona fana ngoba akhona amafleg bayatho ukuthi ngama-vendors for ibill akhona ama-fleg khonapho yindaba bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into mele bebeyaziyo ukuthi abantu babobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli ingahlali ukusisela kambe kube nedolobho elingahlalukiwe
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela bikhona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa njengoba ngithile dadethu sisebe silama laba basisebenzelayo bekhansila amapholisi kambe ngendlela abayitshaywa ngayo vele ngiyazwa ngayo laphana kambe kulo muntu ongazi-sacrifice impilo yakhe
sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli awaku-ward 1 kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi
bakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje kuyesuna kudala abantu bakobulawayo ukhetho ukuthi ngafuna ukukhetha ibani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobho labo lamakhosi bengamvoteli kabayemnabele ebhokisini umuntu onaleyo
sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke labo abantu bebaleka
into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakobulawayo basebesithi no thina sizayenzani sizabhadala kwemunicipality sizamelethi ikhansili sikhiye sikhali sokubhadala bayami ukubhadala imali kumalendi parole ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni PF so abanye bana laba abalileyo ibade bedudule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything otha BCCS trigingezana bachotshela kathane so sengisibanze ukuthi sikliye ukuthi kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangalandawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho abayela ngaphandle khonapho
izitalente banala khona ngikhuluma balala khona phana kathi kambe uyabulalelani ma usihlale emagwegwe anti wadeyisi yabuyela emagwegwe okwenza behlale khona phana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathwalwa ngamabhasi bazofakwa khona phana abahlale emagwegwe yila kade sebeqesha bengabantu bezamtiye khona phana
lobe kungumkhansila Mlanda Ncube okaward 1 enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 Mnumzana Tendai Churuka oncintisa ukhetho lokuthi ngawozamela ibulawayo central edalele parliament ekubandla lezanu PF belokhe engakaphenduli imbuzo esemthumele yona enkundleni eye WhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Ukusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni sokwenze iningi lalahlekelwa ikakhulu abakumhlala phansi lalabo abakhipha izimali zokuphathisa kungaba lokulahlekelwa kwempilo bathi abaphathwa kuhle ngodaba lokuphiwa imbadalo ngedola leZimbabwe bona babe bhadalela ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokudale ukungezwani phakathi kwabakunhlelo zamakampani aphathisa uZulu lapho evelelwe ingozi loba ngumonakalo wokufelwa. Izisebenzi zikahulumende zona zithi iningi selisesaba ukuthatha umhlalaphansi ngoba imali abazayiphiwa ivele ingayindawo ngenxa yokuba iholo labo livele liphansi njalo kukhangelelwe ukuba iminyaka leyi eyadlulayo umuntu wayebhadala ngedola leMelika. Umgcinisi Lalo wenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Western Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi akuvunyelwe ukusebenza kwemali yangaphandle ukuze uZulu engancindezelwa ngamakampani.
Indaba le yokusebenzisa imali ezikhishene lokuthiwa yi-multi currency yabona ukuthi ziyalimaza kakhulu abantu bama-insurance, ziyalibaza abantu abama-pensioners, ziyabalimaza futhi labantu bona abahoyela kunasa. So ke into ekhanya inganceda ukubana abantu bagcina bebhadala imali zabo ama-user sebethola i-service yabo sebebhadalwa nge-RTGS okuyinto ebuhlungu kakhulu. So ke sibona ngathi impendulo kwakhathesi ukuthi i-multi currency ngayike imiswe kancane abantu bavunyelwe ukuthi kusebenzise i-US dollar.
Umnumzana Elia Kim Songo umbalisi kobulawayo uthi kumele nxa umuntu ebhadalwa kukhangelwe iminyaka ayethathelwa emrholweni ngedola leMelika ukuze kungabi lokuqilibezelana.
Iqiniso yokuthi khathesi ama-civil servants ethandabuza ukuthatha i-pension iminyaka yonke leyo umuntu edonselwa i-US dollar kodwa nxa suyi-pension yasukukhangelela ukuthi khathesi okuvele kusebenza i-RTGS uholiswa lona. Lama funeral policy agent lawo yindaba efanayo kunini sibhadala i-US dollar kodwa uyabe ususizwa ukuthi imali yakhona i-RTGS ngapha iyaphuza ukuphuma. Nxa sibhadale ama contributions nge-US dollar lathi kasiyiphiwe lona sekufanele siyithole.
Unkosikazi Glenda Mathuthu omunye wabathola imbadalo zomhlalaphansi uthi kayisancedi lutho.
Imali yangkhona vele ayikwani lokuthi ugade ubuyele ekhaya. Akulabhasi egada nge-RTGS fani njengathina sihlale ema-reserve izitolo zakhona zonke kazithengisi nge-RTGS lirandi kumbe liyusi. So thina vele uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi imali yethu esiyitholayo kithi ifana lokuthi kayithengi. Imali leyana kuthiwa ngumhlala phansi izasigcina isincedise sesihlezi phansi kodwa hayi asikubona ukuthi sasebenzelana.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi uhulumende kakhangelisise kabanzi abakumhlala phansi ngoba kungabantu abangasenelisiyo ukuzisebenzela.
Konke khona okwenzakalayo okutshengisa mhlophe ukuthi abantu batsho nje linto kayilunganga eyenzakalayo.
Ekuqaleni kwalinyanga abathatha umhlalaphansi kobulawayo batshengisele phandle kwamahofisi awe-National Social Security Authority i-NASA besithi bafuna imbadalo yabo bayiphiwe ilidola leMelika. Abe-Commission ye-Insurance Pensions Commission sebethe abantu kumele bathole imali yabo ngomhlobo lwemali ababeyibhadala. Ngomnyaka ka-2020, uhulumende wafaka umthetho Statutory Instrument 28 of 2020 ohlose ukuvikela labo abakumhlala phansi lalabo abakunhlelo zokuthathelwa imali emrholweni ukuba nxa beyithathelwa kulidola leMelika kumele bethi sebeyithola bayithole ngalelo dola. Amakampani ancedisa abantu ngesikhathi bebhujelwe aseqalile ukuba alandele lowo mthetho. Abenkampani eNyarazo bathi uma umuntu ekuhlelo lokubhadalela ngedola leMelika nxa sethe avelelwa ngumonakalo labo babhadalela ngalelo dola. Ukuthi abekampani eDoves bona bathi sebeqalela kumadola alitshumi eMelika imali ezahlawulwa nyanga zonke. Abakumhlala phansi yibo abalokhu beqhubeka bethola imali yabo nyanga zonke ngedola leZimbabwe. Ngenyanga kaNhlangula bebeke bathola amadola eMelika angamatshumi amane i-40 US dollars kodwa ke lokhu akuqhubekanga ngalinyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abalimi abasakhulayo minya bathi bona minyaka yonke bathola isivuno esiphansi kakhulu kungenxa yokusilela kolwazi lokulima lokuvuna amabele lokunye. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye Food and Agriculture Organization ithi minyaka yonke abalimi bekwele Zimbabwe balahlekelwa isivuno esiphakathi kwesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kusiyafika okungamachumi amane ekhulwini 40%. Inhlanganiso le ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuvuna kumbe sebefaka amabele eziphaleni lezinye indawo. Urumpitsa eMatonga olima amatamatisi eChegutu uthi uhlupho yikuthi iningi labo kabalungiseleli ngemfanelo ukuvuna amabele.
Ukulima salima kahle kahle sibili, but problem iba khona kundaba yemarket research, especially for thina esesiqala ukuthi siyalima njalo. Most of the time umuntu uzaqala ukudinga imarket izinto sezivuthiwe. And most likely you are going uzathengisa especially nqa ngamaperishables uzathengisa ngeprice engasiyo ngoba awukwanisi ukuthi ugcine for a long time.
UBenjamin Mpofu ngumlimi osakhulayo oselowa gweru enkabazwe uthi kuningi okubahluphayo okwenza ukuba belahlekelwe ngamabele ngesikhathi sebevuna okulinyiweyo.
Okuhlupha kakhulu yimali noma ulwazi ulalo nqa ungenamali yokuthenga izinto ezifana lemithi ukwakha indawo ezifanelele lokunye akuncedi ukuba le knowledge yakhona. Okunye njalo yikuthi abalimi these days bafuna imali ukuthi sibambe besincedise in the form of fuel, ukudla lokunye, lokhu yikho kusisela emuva.
Umnumzana Wallace Banda, umlimisi osebenza eMathebeleland ekunkampani yeSeedco, uthi bayazama ukunceda abalimi.
Inenge imizamo esiyenziwe ngabalimisi bakahulumende kugoqela labalimisi abengatha ezizimele zizodwa esithi ngama-NGOs kanye-ke lathi thina abanye esisebenza singaphansi kwamankampani ayiwo alungisa imithi yona le yokulondoloza isivuno zethu. Siyakhuthaza-ke balimi ukuthi asilondolozeni isivuno sethu ukuze singalahlekelwa inzuzo yethu.
Umnumzana Isaac Ncube ngumlimi efilabusi esigabeni seInsiza uthi abanye abalimi abasakhulayo kabakwazi ukuvuna kahle amabele.
Ngiyabona ma ulima akula nto kuthiwa le i-business ngakuthe kulimeni ngizothi uami ubume ngangaka ungatsho lutobho kuwumunjanyana okunzisa kwafana yilosi ungambona mina ngidobho ezela ngifake egogogweni ama-grams wona lana ayafaka isivuno sakho sibe phezulu ma uhambe i-CGMD sisebenza ngama-grams to ton.
UBeauty Chitakwa, umlimi ohlala koBulawayo, uthi ontanga badinga uncedo lokulima kanye lokuvuna amabele.
Ama losses isikhathi esiningi kubangelwa lack of training, the experience and the lack of ama inputs. Ungakwanisi ukuthi uthengise ukugcina izinto ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agricultural Extension Services uthi ziningi indlela zokuvikela ukulahlekelwa ngamabele lokunye okuvunwa emasimini.
Ukulahlekelwa kwesivuno sikukhangela sisukela isivuno sisemasimini ngesikhathi sivuna, ubudli obuba khona kungaba ngamagundwana kungaba zinyoni kungaba yibudli baso isilimo sakhona. Kusuka lapho nxa umlimi evuna kumele ukuthi ngabe uvuna efaka emthunzini endaweni evikelekileyo. Kuqakathekileke ukuthi lathi esizabe sisebenza leso silimo sibone ukuthi khona siphatha ngendlela ehlanzekileyo ukuze phela sibe isilimo esizakhwabithwa ngabantu.
Kulabalimi abatsha asebezinikele ukuphila ngokuziphandela emasimini abadinga ulwazi lokuvuna amatamatisi, umumbu, inyawuthi lokunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ningakhohlake ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela ukhetho lona osalelwe izinsuku eziphansi kwenyanga ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ikhuthaza ukuthula abebandla le-CCC eliphikisayo lokhu bekhala ngokuhlukunyezwa ukutshaywa lokwethuselwa ngabezanu PF. Ukuziphetha ke izindaba zethu zakusihla wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abacanyangelwa ukuba ngabasekeli bezanu PF babikwa besethusela lokuhlukubeza abamabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPlaxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.